Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu umhlazi ku 3 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu usesole inhlawulo yemali engamadollars inkulungwane ezimbili $2,000 eyabazatholakala begade imoda ezingekho phansi kwenkampani yeZupco.
Uma ekhona okade cabanga ukuthi mhlambe izano ingeke ibe wesi kulalokho ekade ikho khona, hawu uyabe ulahlekile.
Ibandla le-MTC Alliance lithi lizimisele ukungqoba kukhetho oluzayo, njalo lulesiqiniseko sokuthi ibutho alisoze lenqabele umholi walo umnumzana Nelson Chamisa ukuthi athathe intambo zombuso ngoba lalo lifuna impilo engcono.
Ibutho leZimbabwe libutho esingathi liprofessional, ngabantwana abazimisele ukuvikela ilizwe labo leZimbabwe, hathi iZANPF.
Ukungabi khona kwamahhofisi ogatsha lwezokhetho iZEC edolobheni leVictoria Falls kwesatshelwa ukuthi kuzatshiya abaningi bengabhaliselanga ukuvota kukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2023.
Ngombono wami langokuzwa ama-comments kumqhafazi kuma-social media, besizwa abantu abaningi bekhalela ukuthi ngani ithuba leli liba khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sesole inhlawulo yemali engamadola azinkulungwane ezimbili $2,000 eyabazatholakala begade imoda ezingekho phansi kwenkampani yeZupco. Lokhu kuphume kugwalondaba lukahulumende olwethulwe ngumphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi, olutshengisa ukuba amafayindi amacala wonke asekhuphuliwe esuka kumadola angamakhulu amahlanu $500 esiyafika kungxenye yesigidi samadola $500,000. Uhulumende wafaka umthetho ukuthi amakhombi lamabhasi angabhaliswa ngaphansi kwenkampani yeZupco akusamelanga asebenze. Ngokunjalo, ozatholakala ephakathi kwamakhombi la usezahlawuliswa ifayindi yamadola azinkulungwane ezimbili $2,000. Isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Rights Center, umnumzana Efidlela Ncube, utshele iStudio 7 ukuthi nelinyathelo liyancindezela uZulu.
Uma ekhona okade cabanga ukuthi mhlambe izano ingeke ibe wesi kulalokho ekade ikho khona, hawu uyabe ulahlekile. Nanku-ke iyakuveza futhi ukuthi kayilandaba labantu, ayilandaba lamalungelo abantu, kayilandaba lempilo yabo, ayilandaba lokuthi abantwana besikolo bafika sikhathi bani esikolo, bafika sikhathi bani ezindlini bedinga i-transport yakoZupco, kayilandaba lokuthi abantu bafika late emsebenzini, bafika ngokuhlwa ezindlini, batshaywa izigebengu endleleni belinda uZupco. Izano-ke iphila njalo ingiyabalutshwana abaphezulu abadla kamnandi abangagadi oZupco, abangagadi imabhasi, abangahlupheki, abahamba ngama-aeroplane, abalamaplaza amaningi, abalamabhizinisi amaningi, abale emgodi yegolide, abazidlela buthebelele, abangelandaba labantu. Ngakho-ke indlela yokulungisa lokho yikuthi izano iflathele, ivalelise, ihambe, isesekhona embusweni, abantu bazaphila ngayo nalimpilo enzima kangaka.
Lona udaba lokuthi amakhombi hambi nxa kuyikuthi kawabhaliswanga phansi kwenhlanganiso yeZupco, ulubona njani ludaba oluphathisayo yini ekulwisaneni lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus? Kumbe ludaba olugcina soluyilo olukhwezela ukumemetheka kwegciwane lele?
Ukuvala indlela zokuthutha abantu ezingayisizo zakoZupco kuyingqondo nje embo okunye okumangalisayo. Ngaphandle kokuthi yephula amalungelo abantu le nkululeko yabo, ngaphandle kokuthi nje yephula isisekelo sombuso, i-constitution, indlela embi embi yokubusa indlela liyana yokuthi ngifuna ukulenza kabi indlela yochuku ukudlisa abantu imbuya ngothi ikuthwalisa nzima nje abantu ngendlela engakazi yabonakala kodwa ke indlela vele okuphilwe ngayo kusuka ngo 1980 kuloke nje kuvela la ukulalo kuyana okunye okubi kodwa vele baphilisa abantu kabi namhlanje sebengene labantu endaweni zokuthutha ku transport bevimbela abantu bamakhombi lezindlela zokuthutha abafuna ukuthi bayondle abantu babo singakhohle ukuthi nxa kuvalwe i transport liyana kuvalwanga nje i transport kodwa kuvale ibusiness lo msebenzi ka taxi driver ka conductor lo mnikazi we transport ilizwe linzima ke linjalo akuphileke
allo ke ngumnumzana efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungolo labathengi e Consumer Rights Center. DC Alliance lithi lizimisele ukunqoba ukhetho oluzayo njalo lilesiqiniseko sokuthi ibutho alisozele inqabele umholi walo umnumzana Nelson Chamisa ukuthi athathe intambo zombuso ngoba lalo lifuna impilo engcono iziphathamandla zebutho zake zathi azisoze zihloniphe owayengumkhokheli webandla le-MDC umuyi umnumzana Morgan Twangirai enganqoba kukhetho ngoba engaphathekanga empini yenkululeko yelizwe isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa usanda ukuthi ibandla leZANU-PF lisebenza ndawonye lebutho ukwacothozwa kakhulu umnumzana Chamisa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla leMDC Alliance esigabeni seMathwebeleland South
ibutho leZimbabwe libutho esingathi liprofessional ngabantwana abazimisele ukuvikela ilizwe labo leZimbabwe yathi iZANU-PF ikusasa enhle bayifuna bayafuna kuba abantu babo bathole imfundo engcono bayafuna kuba abantu babo bathole izibhedlela ezilemithi ezilamaphilisi ezilamadokotela iEconomy yelizwe isebenze so thina njengebandla leMDC sithi ibutho siyalihlonipha ibutho njalo siyananzelela ukuba liyafisa ukuthi iZimbabwe ibe lengqubela phambili enhle wonke umuntu olapha into esemlonyeni wakhe ukuthi iZANU-PF isiphuma sokumelelwe nje ilanga lokhetho kumgceke akudingi kubuzwa akudingi impendulo kuvele kuzicacele kuba ukuba umuntu oseZimbabwe usethe sokwanele ngombuso weZANU-PF labo okuthiwa abathakazeleli iMDC abasebuthweni mhlambe ngabalutshwane abadlayo kodwa iningi labantu abasebuthweni bathwele nzima bafuna ukuthi bakhululwe nguhulumende omusha uhulumende kaChamisa
lelo bufakazi bani njengebandla obokuthi ibutho licabanga khonoko okuchoyo lokuthi ngempela akusoze kube lohlupho ukhona owebutho eselakela khulumisana la njalo kuyini ukulinika igunya kumbe injukunje yokutsho njalo
Ngombuzo omuhle kakhulu lo dadewethu kodwa ngisoke ngihlomise isitha ngokuthi ngifake amakhasami wonke egcekeni thina njengebandla leMDC lesiqiniseko asithandabuzi ukuba kukhetho lolu oluzayo ibutho leZimbabwe lizimisele ukuthatha umbuso kulowo oyabedli liwusa kulowo onqobileyo okuyiMDC Alliance ngalesi sikhathi siphila labo imihla lamalanga sikhulumisana labo imihla ngamalanga bakhala kithi njengebandla leMDC ukuthi sebenzani liqinile madoda lisikhulule ngoba lathi sithwele nzima so bathi lingalaleli amanga lawa okuthiwa thina sizayala ngeza ke ngithathe yonke into ngifake emgcekeni okwakhathesi kodwa into ekhona ngineqiniso layo kuba umbuso usuthathwa libandla leMDC elikhokhela uChamisa
Okwenza libone ingani ibandla leMDC Alliance linganqoba kulolu khetho kuvele kuyini kukhona yini osokugoqokile njengoba sibone ukuthi ibandla leZANU-PF yilo eliyande ukunqoba
okugugqukile kunengi kakhulu dadewethu ilizwe lonke sibhizi ngokwakha ibandla leMDC Alliance sibhizi sichasisela abantu ngokuqakatheka ukuba sibambane hathi njengeMDC Alliance kuphela kodwa njengabantwana beZimbabwe ithemba selikhona intshukuntshu le excitement ekhona ebantwini lapha yamangalisa lapho uhamba khona kumbe kusemabhasini kumbe kungapi emakhaya lapha ezikotshweni emabhawa la yonke indawo ongayiqamba lapho kubuthana khona abantu abantu bahlangana bekhuluma ngokuthi hawo bakithi sokwanele into esesivele sisi into esivele silindwe abantu labezimbabwe lilanga lokhetho into engingayisho ukuba izanu PF siyifakele induku emqubeni kukhona okunye okuncane esilakho okuliqhinga okuzasenza ukuba izanu PF ingenelisi ukusitshontshela ukhetho ngendlela eyayisitshontshela ngayo
abantu kuyikuthi bayathakazelela ibandla leMDC lilabo yini ubufakazi bokuthi abantu laba babhalisela ukuvota njalo bazavota ngempela
dadewethu into engingayisho ukuba lezi izikhathi ezimnandi kakhulu kuMDC silohlelo olokuncedisana labantu ukuba baregister nebabhalisele ukuvota sikhangele ukuba sincedisana labantu abafika i6 million ikakhulu abantu abasha
lo ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla leMDC Alliance esigabeni seMathepeleland South ona kwa maofisi ogatsha lwezokhetho iZEC edolobheni leVictoria Falls kwesatshelwa ukuthi kuzachiya abaningi bengabhaliselanga ukuvota kukhetho oluzayo lomnyaka ka-2023 abenelisayo bayagibela edolobheni leWange elingamakhilomitha afika phose ikhulu 100 ngezansi yedolobho leVictoria Falls Sixoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls umnumzana Kelvin Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amahofisi lawa aliqi kuleqiniso ukuthi asewange. And iwange from Victoria Falls i-100 kilometers. Ikwenzakele iZEC ibithembise ukuthi izabuya eVictoria Falls ngolwesibili. That will be mhlaka 31 August. Ngolwesibili langomhlaka 1 September. Ukuthi babe seVictoria Falls ukwenzela ukuthi bezobhalisa kumbe bezolobisa labo ababefuna ukuthi bezovota ngomhlaka 2023 but ithuba lelo alisabanga njengoba ukuthi bagcine sebeyazisa ngelanga which is on a Monday ukuthi abasayineliswi ukubuya izizathu esizizwileyo ngezokuthi abasatholanga ama facilities ukuthi bephale iequipment yabo la le personnel ekadimeliwe izobhalisa izoyenza lo msebenzi eVictoria Falls so izakhamizi bezikhangelele bezikhangelele sibili ukuthi njoba iZEC yabisibuyile eVictoria Falls beza balakho ukuthi behambe bebhalisa abanye baye befuna ukuthi becheck amabizo akho just to reconfirm lama le ndawo ababe beza votela kizo but lokho akusayenzakalanga ekuthini ama officials ezek asabuya kuleqiniso lokho I can confirm that
ubona baningi na abantu abafuna ukubhalisela ukuthi bavote
inani labantu elikade lifuna ukuthi li register maybe for the first time ohlanganisela singathi ngama millennials labanye nje abadala kade abangazange be register initially ngombono wami la ngokuzwa ama comments kumqhafazi kuma social media besizwa abantu abaningi bekhalela ukuthi ngani ithuba leli liba khona ukwenzela ukuthi bebe lethuba lokuthi bebe lakho ukuvota ngo 2023 so abantu abaningi eVictoria Falls kakhulu ngingazi emakhaya ukuthi linkangelele ibikhona yini walokuthi i-message yakho nebifikile yini emakhaya njoba indawo zakhona uthi abantu beze bezwe kwafuna abantu baze bekhona behambe bebikelwa but engakutsho ukuthi inani belikhanya beliza kubanengi ngoba abantu abanengi bebekhangela ukuthi beregister besenzela nje ukuthi besebenzise ithuba ngoba ukuthi ewange kungani ukuluhlupho ekuthini ukugada imali zokugada lokuhamba njoba siku lockdown level 4 lockdown bekungani kuluhlupho so bethe njoba sekubuye ekhaya lapha eduzane abantu befuna ukuthi behambe ngobuningi babo baye register kumbe baye reconfirm amabizo abo ukuthi appear yini so umbono wami lo nje ukuthi bembona kuzaba la bekumele kuzaba labantu abanenge kade bezikhangelela ukuthi be register
umnumzana Kelvin Moyo umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalichumi lanye 11 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu 158 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha lubika njalo ukuthi kulabantu abedlula inkulungwane ezilichumi lasithoba munwe munye 19,033 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19, kuthi abazinkulungwane ezingamachumi amathathu lane 34,272 bahlatshwe ijekiseni yesibili.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle libika ukuba izikolo zakoBulawayo sezicele uncedo lukahulumende ukuthi aphathise ngokubhadala izikwelede zikamanisipala ngoba ezinye izikolo sezivalelwe amanzi. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi kulabantu abathathu ababhubhileyo ngemva kokuba imota yabo yohlobo lwe-limousine iphambuke emgwaqweni yatshayelela isihlahla emgwaqweni osuka koBulawayo usiya edolobheni le-Victoria Falls. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Mbingelele kubasakazi bonke be-Studio 7 besakaza bengaphandle kwelizwe indaba abazisakazayo emphakathini ezimnandi kakhulu. Indaba le yokuyindaba ehluphayo kakhulu le-Gugurawundi leyo kuthiwa ibuye ezinduneni ifuna ukuthi induna lezi ngoba ezinikeze izimoto abuthumuthumu zibe yibo ezilalisa amakhanda abantu ngoba abantu bezoyisaba induna. Asoze sikuvume lokho ukuthi ngoba bona baphiwa izimoto ezinduna sokufanele thina silalele ukuthi hayi uhulumende uthe labo abafelwayo baphiweni, abafelwayo baphiweni izinduna bathi lezi eziphilayo ziphiwe izimoto namatrekit. Siyakubona labo abafelwayo bona baphiweni makuthiwa ube semandleni ezinduna. Asikuvumi ke lokho. One, ibhoda ulivaleleni lo ndoda lo, ibhoda ulivalile kafuni ibhoda lisebenze. Right. Two, kule toll gate elise West Nicholson kune toll gate elise Bait Bridge, but between West and Bait Bridge akula mgwaqo, akula umgwaqo awukho total. Between West and Bait Bridge akula mgwaqo, kodwa imota ziyabhadala ama toll gate, ewedlula yonke iyabhadala ama toll gate. Four, indaba yezubukho le utsho ukuthi ma imota zonke zingawela esicwini sakhe sika zubukho uchaza ukuthi yena na zakhe imota zabo zubukho azinayo i-COVID-19 yini, azilamkhuhlane. Ungagibela kozubukho awubi nomkhuhlane, ungagibele emanye amakhampani asakhulayo uyaba nomkhuhlane. Unocindezelo olubi lo, unocindezelo olukhulu olwedlula olwalo wayengumbuso wafayo kuqaleni, azabe ngcono wafayo kulalo ophilayo ngoba lo ophilayo uyehlulwa la yi-price control yesinkwa ukuthi akontrole i-price yesinkwa sodwa. Owafayo wayengcono.
Studio 7 salibonani linjani? Hayi siyabonga. Ngithi ngikhulume ngendaba ye-Gugurawundi le. Indaba le isihluphile kodwa ke bathi nxa kade upresident sethe izinduna kazisebenzi, hayi kasiyekele induna zisebenzi. Manje laba abayesebethi izinduna zisuke lapho, kaphose kuyaba ngubani? Yoba lwana upresident wayekhona kudala wazowatshiya isihlalo sakhe wadlula ezweni, kazange akathanda ukuthi indaba likhulu. Lo osekhuluma ngayo eyivuma ukuthi ayikhulume lakho rongo futhi. Kati manje osekuyaba right khona kunga. Thina singenzani singabantu nje siyizakhamuzi njalo siyithe sonakalelwayo? Izinduna kazisebenze, yizo abanikazi babantu. Asiyekeleni nxa evuma upresident ukuthi akukhulume, asijabule ngakho kukhulume. Asikuthi kakukuhlungu, kubuhlungu ngeGugurawundi kodwa ke bathi sikhumbule ukuthi vele kuyenzakala. Singakhumbula amagerila afele eZambia abamaningi kakhulu ebulawa ngamakhiwa, kodwa konke lokho asekwakhohlakala. Zineke izinto ezenzakalayo isenziwa loba ngamakhiwa konke kakulandaba. So ke ke le khulunywa ekukhula hondi ayike khulunywe phela. Yi ibe lesombululo esihle. Nxa behlawulwa laba bantu kwachitheka imizi khonapho kube right phela. Hayi kwase kube yasekudilizwa kanti pho izasetshenzwa ngubani. Thina zakhamuzi singenzani, singobani thina, siyaziwa ngubani. Izinduna yizo abanikazi babantu, yizo abakhi belizwe, yizo ezikhokheleyo emakhaya la. Asiyekeleni bazalwane. Ngiyabonga. Mathema wenkaya okhulumayo. Nkosi Vusi.
Bingelele kustudio 7. Hayi ukhuluma uAndre kule Plumtree. Hayi madoda akithi, hayi labo mama akubi. So phelele emzini sohlala sihlupheka segangeni masingazange sike siqine ezwila thina esemazweni kuma esike sizame sibili ukuthi sike siyisuthe nalephatha otayizana mayisithi diaspora ivote isike siyenze iplani noba singakhiphe izimali impela kugidi abantu baningi abasebenzile lapha egoldberg basapote beyivota ikhiphe le nto le sohlupheka sesiyokufa ngale nto le phinde futhi ngeke kubaculi bakithi laphana berumba kithi madoda kithi eyi marketing yena utsho ukuthi lani yelibulalayo mna ngendlela embona ngakhona hayi phela ama-10-10 yona aliqeda lina litholi next selingabaculi nje ukuthi umuntu ejabulela ukuthi engikhiphile kodwa engatholi next ibuhlungu lento iyabuyishaya endoda mangabule nhlinzi uyawubona ukuthi umuntu usebenze nzima kodwa atholi lutho mina ngesami isifiso ngiyayimfisa ukuthi ngabe liyasebenzisana kakhulu lalaba abathengisa ama-10-10 libaqhatshe besebenzele lini i-CD mali lithengisa ngo-50 rand lina lithatha u-40 rand libanika ama-original bekhipha amafoni konke bayekele lina lithatha u-40 rand bona bethatha u-10 wabo kompana ku-50 ngoba sonke silambela abathengi lawo phela abanamali so into enhle laphana ukuthi mani ngayenza kanjalo ngiyakwazi ukuthi ikhipha ama-10-10 lagcwestaden ephele ngaba into enhle kakhulu lalusi libone naliphakama nje abaculi bamanye amazwe bakithi hayi kubuhlungu khona uma uthi uyabuka ngalendlu thoti abanye abaculi baphakeme abakini abatholi next abelelizame ngoba ufana nobheka ukuthi uthole ukuthi umculi onidayisa ama-CD yakho ama-ordinary ayi 2000 phandle athengiswa kubo 10-10 kuthengwa 1,000,000 wena uwile kakhulu khona lapha okuthi wena mangathi khipha ama-10-10 la usenza lawo ama-10-10 kuthengwe 1,000,000 yakho nge-40 ama-40 rand la uthatha ama-40 rand kubantu abayi-1,000,000 bona ababethengile uyenza malini khona lapha ayenza imali edlula i-2000 lani yabuyithengisile kuwedwa ungelaba abathengiswa 10-10 so ungangcolisebenzisane labo beke laba 10-10 bethengisa ama-original bethatha u-10 rand ku-50 rand wena thatha u-40 kuthi wonke ama-million zabantu la athengayo uthola ama-40 rand abo than ukuthi uthole i-2000 nyani ngatsho lutho
ye livuka njani ngiyaphenduka futhi njalo ekhaya ko-studio 7 yimina lwani Sindiso Sindo Mahlangu ngiyaphenduka futhi njalo zihlobo zami ngilokhu ngikhuluma ngendaba yami yokudinga umfowethu ngidinga umfowethu bazali uLouis Anele Mahlangu umnawami lo ongabelo lwazi ngaye shuwa kumbonga bekwazi lapha nje nomele number yakhe kumpela address yala khona nje ngincide bantu bengosi engincede ngakugcina kuthiwa uzwakalela e-Alexandra uhlala endaweni okuthiwa kuse-Q but ngehluleka ukuthi ngiyefika la ekhona ngokubambeka njengomsebenzi so isikhathi sakhona benzesele ama-details akhe bengikwanisa ukuthi livini le number zakhe zefoni bengikwanisa ukuthi sikwanisa ukukubambana ngefoni ngikhulume laye from there ngase ngiyatshontshela ifoni mina kushuthe kutshontsheleni kwami ifoni ngithenge ifoni entsha inumber vele bengingaselayo lo muntu owayela inumber yakhona sithezi sizame inumber yakhe ngayizwi ngasangeni up to now angazi leyo kumbe batshontshela ifoni okwenzakalani kwahle kwala kwabe kulahleka kwe-communication so zihlobo zami ngicela lingincedise kakhulu ongabamazi engincede shuwa kakhulu ngisindiso mina besihlala e-Cowder Park laphana ku-137 Cork Flight ongabe noma ele number zabangani abantu besiphila labo engangingceda ngenamba yomunye wabo yedwa phakathi kukamethu sasimbiza ngokuthi ngumafa kulo Trimo sasimbiza ngosterilele okudlala kulo Abizo kulo Spekara kulo Edwini kulo Khondri sasimbiza ngomaniman kulo umuntu obehlala naye South Africa kuzokale ngani ngumbongeni wakonama-twins ngale maleveni lo omunye okuthiwa ngumbeke but umbeke kangimazi nje kangila namba zabo labantu bonke so ngicela ungabe lolwazi shuwa abantu benkosi engincedise kakhulu ngiyamdinga lo muntu ngiyamdinga kakhulu empilweni yami ngiyamdinga kakhulu umfowethu shuwa ngicela ungabe lolwazi engincedise nxa kuyikuthi ekhona ungabe le number ngicela ukuthi angangi-epha ku-WhatsApp number yami ngiseBotswana is +2677 73 52 86811 izinamba zami lezi ekhaya ngokuzalwa mvele fela busi avoka kokithi kombachief komaduna ikokithi ekhaya cela shwa lincede bazali bami ngiyacela cela lincedise izihloko zami cela lincedise shu
nawo bekungamazi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele wona nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Ida elichaya isigaba seLouisiana ngomvulo lithiye lidale umonakalo omkhulu kakhulu, kwabhubha abantu abedlula amachumi amabili. Kuthi ngolwesithathu iyezileli lisithele laya chaya idolobho leNew York lachiya abantu abedlula ichumi befile. Lo monakalo omkhulu kakhulu ongazikaze ubonakale kulelo dolobho. Kolunye udaba, igciwane le-coronavirus liqhubeka lihlasela ilizwe leMelika lanxa inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 liphezulu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, saqala ngokumbuza ukuthi ubona kubangelwa yini ukukhwela kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus.
Singalalela odokotela lalaba abacubungula ngezemkhuhlane bathi bona kubangelwa ukuthi abantu abaningi abanye abantu abahlabanga i-vaccination le bikhona, njalo siyezwa ukuthi kuthiwa bakhona abanye abahlatshiweyo ababa lawo umkhuhlane kodwa baphange basile kungabi nzima njengalona okhona. Mina ngibona ngani inani labantu abahlatshiweyo likhulu ye, kodwa labangahlatshwanga labo baningi ngoba uningi bangkhona kuyachiyana kulamanye ama states alabantu abaningi abahlatshiweyo abahlatshi vaccine. Ama numbers abo lanxa ekula abantu begula kuyakhanya ukuthi i numbers angkhona singaneno ngoba abaningi bahlatshiwe abaningi abahlatshwanga. Then bese kusiya kwezinye indawo ama states njengama states ase south kuwo Louisiana labo Mississippi labo Alabama, inani labantu abahlatshiweyo liphansi kulenani labantu abangahlatshwanga. So izinamba lezi kasoze zehle ngenxa yaleso simo lokuthi abantu futhi bayahamba bethenga izertificate zokuthi bahlatshiwe bona bengahlatshwanga. Bayabanjwa bebonakala abanye befuna ukuya kuholiday besithi bahlatshiwe bengahlatshwanga kulama certificate nala athengiswa ngaphonywa nguhulumeni. Ngiyindlela ukusitshengisa ukuthi i-COVID silayo okwesikhathi siyaphambili, asikwazi ukuthi sizaphelela ngaphi, izaphelela ngaphi i-COVID. Njalo lakathe silama-scientists bayakutshela ukuthi ayisiyonto ephelayo esikhangelela ukuthi iyaphela. Kuzamele nje sihlale sizilungiselele ukuzivikela ngendlela zonezo ama-scientists abachoyo ngayo ukuthi sizivikele ngazo.
Uhulumende weleMelika elokhu ephatheke ngodaba lokubana cubuchungulwe ukuthi yona vele i-coronavirus iyaqala ngaphi njalo njani. Ubona ngani kuyaphathisa yini ukuthi kube kukhulunywa ngalolu daba?
Kungabe kuyasebenza, kungabe kungasebenzi. Kungasebenza ngalendlela ukuthi nxa kuyukuthi laba bacubungula ngezemikhuhlane bafuna ukuthi bazisise isisusa sokuthi coronavirus yasuka phansi njani. Ngingasebenzisa amabala esikhiwa ukuthi how did it develop, how did it start the way it started, kuyini owenza ukuthi kuze kube legciwane lona lelo. Ngibona nganikho abazama ukuthi bakucubungule. Njalo nxa abantu abenza izinto ze-science laba becubungula izinto bezama ukuthi bazimise, kuqakathekile ukuthi babekwazi ukuthi isisusa sakhona kwakuyini. Mina ngibona ngani kuqakathekile ukuthi bawazi ukuthi igciwane leli lavela njani ukuze baye besiya bedingisisa imithi yokuthi belaphe njani ngoba bayakwazi ukuthi kwasuka njani. Hayi, lokunye ukuthi ngenxa ukuthi kwavela kwaqala ukuthi igciwane lavele eChina, so bafuna ukuthi basuthiseke bona ngowabo. Okunye kungabe kusuthisa imicabango yama-scientists, okunye kungabe kusuthisa imicabango yama-politicians. So kwesinye isikhathi eMelika kunzima kakhulu ukuthi ucubungule ubone isisusa sendaba ukuthi kuyini okufuqa abantu ukuthi benze izinto. But esikhathini esiningi kwabe kukhanya ngani phakwe lezinye izizathu, but okunye kukhanya kakhulu i-politics yabo efuqa izindaba.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Seattle esigabeni se-Washington State. singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. UZulu sesole inhlawulo yemali engamadola azinkulungwane ezimbili $2,000 eyabazatholakala begade imoda ezingekho phansi kwenkampani yeZupco. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Thank you.